Uqala uqale ukuqeqetsha umdlali wenguqu ngomnyaka 1994 le minyaka yokuzalwa engamajuma amabili lambili 22 ube uqeqetsha iqembu labatsha ele East Rovers ephumula East
94 lapho ngangikhotha the likes of umthandazo Ndabambi Umar Fortune Mketiwa the likes kwanisa ukuthi siyengena kuPeter Ndlovu finals lapho sandlewa khona i-team yemdare le uSimalanga semiye sangena kuCastle League Cup under 17 sangama semi-finalist but khona ngo 2000 sangena ku-under 14 Champions Trophy wakulabo Rio Peter Moyo and the likes ngabe sengikhojisa i-senior team ngo 2001
ngomnyaka ka 2000 uNkala ukhethwe ukuba ngomunye wabaqeqetshi beqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamajuma amabili elimela idolobho lakobulawayo
umuntu wasenza sakhotsha leso squad ngoba lapho kwalokho kufunakala ukuthi ukhotshe ama-old boys esasiba kwa-Byron so ubhabha ngoyayintroduce ukuthi no thina lathi silabafana bethu abancane lapha the likes of Ugeto Charlie abangakwanisa ukuthi befike over the coach i-province yakobulawayo lapha then yikho kungena kwethu lapha sakhotsha sayewina liyana i-tournament liyana then sasilabo-Thomas Mketiwa sasilabo uGuide Goddard i-boys ezinini ezakuthanda sizidlala kwa-Highlanders
uNkala uthi u-Alibaba Dube ngomunye wabaqeqetshi abadlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe emsebenzini wokuqeqetsha
obhabha basincedisa kakhulu loba nje bengasangazani nabo sakhangelwa kangako ngoba iba basenza abantu sakuphusha sakwanisa lathi ukukhotsha lapha lalaphaya i-likes of ubhabha owito Willard Khumalo kanye lo mdala wayesincedisa ngoba sake sikhotsha lathi ku-East Rovers uGibson Ngomela then ngathi nguye wasenza thina abafana abancane sisadlala ibhola sakwanisa ukudlala kubo division 2 because sasingama-under 17 nguye umuntu wasipromotayo ku-East Rovers ukuze sidlale kusinyena
uNkala uqale ukuqeqetsha lokho esadlala njalo ube kuhlanganisa lokhu kwaze kwafika umnyaka ka-2001 lapho athathwa khona liqembu lenjube Sundowns
I only played for months kunjube Sundowns because abadala bethu East Rovers lenjube Sundowns kwangazani yakuswanana that was 2001 agcina siyambuyela back ku-East Rovers ngoba abadala bantu babengahlangani kuhle ngenkulumo hathi abadala be-Sundowns abadala be-East Rovers yibo kwangazani akubahambeli kuhle wese le team yayingazani ngomnye wangkhona yayingadlali kuhle so ngase befuna ukuthi ama-senior players wonkanjani abuyele etimini but kwagcina sukusenza ukuthi mina i-career yami iphelele khonapho
uNkala ofikisa iminyaka engamashumi amahlanu lambili yokuzalwa lonyaka uthi sesiside isikhathi engumqeqetshi kodwa ubona ngani izithukuthuku zakhe ziphelela eboyeni njengenja
30 years ngikhotsha ibhora leli but angazi ngithole isendi yalo ibhora langikhona lela otherwise lidlami nesikhwameni but nje njengabantu nje asebavela baloywa ngalo ibhora langikhona ukuthi uqeqebe kokuloko inzima sesiphuhlaka sisethembeni okokuthi one day maybe kuzaba lalokhu lalokhu ya but libhora silithandayo akuvumi ukuthi sikuthiye but sokuza sinika i-frustration yokuthi sitshiyana nabo because ama-big teams la asithathela asinike lutho athatha abantwana laba esibaqeqeshayo lapha at the end of the day we are getting nothing
ngemva kokuthiya iqembu le-East Rovers ngo-2010 uNkala ubumbe elakhe iqembu ele-Toronto njalo ulikhokhele laze ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ngo-2017 khathesi selidlala kusigaba se-Bulawayo Province Division 2 ngiyimele studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji.